Soku izikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 17 kuMpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
The Ministry of Health, he had put up a figure of 63 million, which is what they require.
Abogatsha lwezempila kahle basiphe inani le 63 million lokuyimali abayidingayo ngesiphangiphangi.
Uhulumende ucela usizo lokusebenzisa ukulwisana nomkhuhlane wesihudo secholera osoqhamuke elizweni, osoluqhunywa ukuba yisimo sengozi, state of disaster.
Now President Mnangagwa ethole isixwayiso esihle njalo esileyo kufana nesimxwayisisa ukuthi indaba yokuqala afanele ayilungisise ukuze umkhono mungani uyathola ububelo, yikuthi alungisise udaba lwezombuso welizwe ukuthi okhokhela ilizwe ngubani, okhokhela ngalophi uhlobo.
Idale lekhabhinethi lihlangene namhla eHarare lapho elicubungule indlela zokuqinisa imizamo kahulumende yokulwisana lomkhuhlane wesihudo wekholera kanye lokunye okuhluphayo elizweni. Umeli weMelika eZimbabwe, Ambassador Brian Nichols, uthi kusese lokuthile eZimbabwe kumele likulandele andubana izijeziso zenotho ezomthetho owezidera zethulwe. Zesulwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umende usecele abantu beZimbabwe abaphakathi kwelizwe labakwamanye amazwe ukuthi belule izandla baphe usizo lokusebenzisa ukulwisana lomkhuhlane wesihudo secholera osuqhamuke eHarare wasabalala kwezinye indawo zelizwe njalo sekubethwe kuba seluyingozi elizweni, state of disaster. UMavis Kamau usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngumphathi ntambo wentuthuko yamadolobho lezabelo umnumzana July Moyo emhlanganweni labameli bakwamanye amazwe eZimbabwe kanye leziphathamandla zenhlanganiso ezitholisa usizo owenzelwe eNational Sports Stadium VIP Lounge eHarare. Umoyo obekhatshwe ngumphathi ntambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo utshelela umhlangano ukuba lolu sizo luzongezelela koselukhona oluvele kwamanye amankampani anjenge-Econet, NetOne lamanye. Uthi lolu sizo ludingwa ngenhloso yokulungisisa okubangela ukuqhamuka kwekholera okubalisa ukulungisisa impompi ezithwala amanzi lengcekeza yezambuzi kanye lezimota ezisetshenziswa ukubutha izibi.
The Ministry of Health, he had put up a figure of 63 million, which is what they require.
Abogatsha lwezempila kahle basiphe inani le 63 million lokuyimali abayidingayo ngesiphangiphangi. Mhlanhla ukuthi sebetholiswe ezinye izimali ezivela kumphathi ntambo ogatsha lwezemali. Kungakho singathi thina badinga imali engange 51 million okwamanje. Okudingakalayo uhlangothi lwezakhiwo umasipala weHarare ubedinga imali engange 12 million ukuze bathole indawo lapho waqala khona lomkhuhlane emizini ebalisa iGlenview leBudiriro. Inhlanhla njalo yikuba kwamanje abogatsha lwezemali selusitholise imali engange 6.2 million kuleyo edingwa ngumasipala.
Kodwa uZulu uthi akulasizathu esikhulu sokudinga lolu sizo. Umnumzana Leopold Munende ngomunye otshengisa insolo yakhe.
Mna ngithi sikhangele izinto ezinje, yikho lapho esifuna khona ukuthi laba bepolitiki abalani lathi lapho. Singakhala kumaviki amathathu adlulileyo uhulumende sekhiphe close to 2.6 million ehaya indizamchina uthi isetshenziswe ngomgaqo. Sikhangele futhi sikhangele ukuthi uhulumende ukhiphe less than $2 million towards ukuncedwa kwabantu. I-Econet wireless sikhiphe $10 million abalani lathi abantu labo. Ku-$10 million le ekhitshwe yi-Econet sesizwa kuthiwa kulamasela akuhulumende ade sezama ukuyitshontsha.
Umnende uthi kulusizi ukuba bekhona asebelungele ukuntshontsha izimali ezicelwayo njengalokho sekuzwakala ukuba bese kusenziwa kusizo olunikezwe ngabohlangothi lwe-Higher Life ngaphansi kwenkampani ye-Econet.
umnikazi eConnectus Drive Masiwa waze wakhuluma ku Facebook wakhuluma ku Twitter ukuthi kulamasela kuhulumeni emina ngizama ukuncedisa abantu kodwa bona sebefunga uJoni uhulumeni lo even if engacela imali lezi ezicelwayo sizagcina sesizwa kuthiwa zicine zisezikhwameni ezabantu abayi 2 kumbe abayi 3 bazidlela abantu bebelokhu besifa ikholeri lokhu ingezelela i-typhoid kathi sizwa kuthiwa iHarare isingenile njalo lokhu ibulala abantu.
Abezempilakahle baveze ukuba sebefika inkulungwane phose eziyisithupha asebatholakale bele kholera kuthi abangamachumi amathathu sebelahlekelwe ngumphefumulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Idalele cabinethi lihlangene namhla eHarare lapho elicubungule indlela zokuqinisa imizamo kahulumende yokulwisana lomkhuhlane wesihudo wekholera kanye lokunye okuhluphayo elizweni. Esethula umbiko wakhe ebulenjeni beFacebook leTwitter, uMongameli Mnangagwa uthe idalele cabinethi lona eligcotshwe ngomvulo odluleyo lizimisele ukusebenza gadalala ukuxazulula konke okuhluphayo elizweni. Ukusasa uMongameli Mnangagwa ukhangelele ukwethulela ilizwe umbiko oqakathekileyo kahulumende oweState of the Nation Address lapho evula idalele Senate lele Parliament. Asizweni umbono kaMnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC Alliance eselizithi i-MDC uMnumzana Nelson Chamisa, yena ke uyabe sinika umbono wakhe ngalolu daba.
Iyazibekholera lebe khona esiqeda abantu kanje bebe ngafanelanga ibe khona ngabe ihulumende wezanu bevekwazi ukuthi amaphayiti lawa afaka phansi ayafaka ande kumbe alingane nabantu asebesebenzisa idorobho. Yikho lokho okwenzakaleyo ngeke kwethuse futhi ukuthi le into iqeda kwenzakala ingayenzakale kanjalo ngesikhathana esingasidanga kakhulu sekudabuke futhi amanye amaphayiti wenye indawo. Lokuthi uhulumende wezanu uqede iminyaka engu-40 engakaze azihluphe ngokuthi idorobho laseHarare seligcwele abantu abaningi singenza njani ukuthi silikhudaze kakhulu. Uhulumende lowo ule mali silefika ko-11 million ebingasetshenziswa ukwakha izinto ezifana nazenezo kodwa uhulumende kakafuni ukuyibhala uthwalisa nzima ama-councilor kuleli lizwe. Ngakho ngibone ngani uhulumende wethu ube ngekafike kulesi sisiwake sesikuso izinto lezi beziyabe zilungiswa ngesikhathi ukwenzela ukuthi zingabi izinto ezikhangelwayo lapho-ke sokuzodobola ukhulu olufana nalolesiya namhlanje.
Kodwa libonisenelisa yini ukulungisa konke okuhluphayo ukugoqela ukuswelakala kwemali lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo?
Uhulumende ongekho emthethweni njalo ongakhethwa ngabantu wafakwa yi-ZAC le-court ngekakwenelisa ukulungisa indaba zomkhonomi ngoba umkhonomi ulandela ukwazi ukuthi uhulumende okhona ugxile ebantwini udubole khona lokuthi upresident ebasunangaka wantshontsha ukhetho olwalukuna upresident esimthamisa abeseyenze njalo wasifaka lapha kasabona ukuthi umkhonomi usuke waqalisa ukuwa nje ngendlela ebuhlungu kakhulu abantu abasebesebuzimela obukhulu. Lokhu kwenziwayo ukuthi upresident emasemnangagwa uyi-legitimate eyakalamume ukubusa abantu bezimbabwe. Ngakho nabasemabhizimusi bayesaba ukusebenza naye kula muntu othanda ukusebenza lehlela.
Ngakho abantu bengakhangelela okumqoka yini angakukhuluma ku-State of the Nation Address kusasa yini okungabanika ithemba ukuthi kungaba ngcono elizweni?
Nxa upresident Mnangagwa ethole isixwayiso esihle njalo esileyo kufanele simxwayise ukuthi indaba yokuqala afanele ayilungisise ukuze umkhonomi ungani uyathola ububelo yikuthi alungisise udaba lwezombuso welizwe ukuthi okhokhela ilizwe ngubani okhokhela ngalophi uhlobo njalo okungalungayo okwenziwayo kulungiswa njani. Angiboni kukhona ngakutho noba ngakwenza kusuka namhlanje kuze kube nini nanini okungaletha ukuthula njalo kuhlaliseka kwezomkhonomi engeke athenje ngosomabhizimusi bonze amaningi ethenje ngosomabhizimusi kuphela abasebenzi zobuqhini lezobuhuquluzi.
Lowo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC Alliance eselibizwa ngokuthi yi-MDC sixoxelaye eseHarare.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Amapolisa kobulawayo lamhla anqolonge intathele izindaba edumileyo umnumzana Zenzele Ndebele enkambeni yawo ambuzisisa ngefilimu yakhe eGoground akhangele ukuyethula ngeviki ezayo. Amapolisa la atshele umnumzana Ndebele ukuthi afuna ukuyibona lifilimu ingakethulwa kodwa yena walile ukwanikeza. UNdebele uke wahlangana lodubo olufanayo ekwethuleni ifilimu yakhe yakuqala ngombhoqazo weGoground eminyakeni embalwa edluleyo. Umuntu ngameli inkomo weStudio 7 uqoxele umnumzana Ndebele yena ochasisa okuningi ngokwenzakale namuhla.
Ngihambile ngabona amapolisa ayelweni oda ngafike ngahlangana namadoda ayi-8 khonangale. I think abanye bengamapolisa ayelweni oda abanye bengama-CIO bengihambele egqwetha eleZimbabwe Lawyers for Human Rights. So sikhalisa laphana basebetshela ukuthi igqwetha kaliphume phandle ngoba kabalidingi. So sayala-ke ukuthi igqwetha lalaliphume phandle ngoba yini kade ngihambelalo. So ngamafithane bebesithi bazwa kuthiwa ngifuna ukulo nto i-documentary yokubhuqazwe ikhuluma ngani njalo kungenzakala yini ukuthi beyibone ilaunchi le ingaka siye ngibaxhasisela ke ngabatshela ukuthi bona ayisiwe abalamandla ukuthi bangabona i-documentary le ngoba ayisiwe be-censorship board. So angisoze ngibanike i-documentary yona le ilaunch ingakafiki. So basebephelelwa ke lapho ukuthi bangaqhubekela njani besiya phambili. So yikho lapho esigcine khona. Ngiyakwazi ukuthi impi yakhona ayikapheli. Ngikhangelela ukuthi bangabuya bezozama ukuthatha i-footage le ngamandla. Ngiyakwazi ukuthi abantu be-censorship board bangafona becela ukuyibona i-documentary le. Okusalayo mhla ka-29 kwenza ngiyaphila kumbe ngifile i-documentary eGoground leyi izaphuma.
Uzwa njani kahle kahle ngokwenzakalayo lokho ikakhulu nxa sikhangela ukubana ubaba uMnangagwa uhlezi esithi izinto sezitshintshile, izinto seziguqukile, usewahlonipha amalungelo kaZulu.
Lokhu kusobala ukuthi akulanto entshintshileyo umbuso kaMnangagwa wawuchiyananga lo mbuso kaMgabe ngoba uzacabanga ukuthi ngo-2008 ngilontsha i-documentary yokuqala eGoground ngahlangana lohlupho olufanayo ukuthi amapolisa ayengafuni ukuthi i-documentary le ikhitshe bengilandelela zonke indawo. So la kathesi-ke osekuthiwa yi-new dispensation amapolisa lokhu esenza njalo befuna ukubakwazi ukukhulumelani khonoku ukwenzelani bafuna ukubona into enjalo. So kutshengisela ukuthi kona abantu bona la ababulala abantu ngesikhathi eGoground yibo abasembusweni abafuni ukuthi into le ikhulunywe. Even 36 years after i-genocide balokhu bengekho comfortable ukuthi kukhulunywe, balokhu befuna ukuthi besimise nxa sizama ukukhuluma ngendaba yanale. So akulamehluko phakathi kukaMgabe, umbuso kaMgabe lo mbuso kaMnangagwa. Isihlahla nje saphonge ukuphrunywa sakhitshwa amagatsha kodwa silokhu siyisihlahla esifanayo.
Lo mnumzana Zenzele Ndebele intathele izindaba edumileyo efilimu emayelana leGoground eza kwethulwa ngeviki ezayo. Iningi lamukele ngembono etshiyeneyo udaba lukahulumende lokuqondisa isisekelo sombuso ukuze sikambelane lohlelo lokuphiwa kwezabelo amandla okuzivusa phansi kwe-devolution. UGibson Pepe usipha lolu daba.
Uhulumende uthi usesungula umsebenzi wokwethula kweziqondiso zomthetho wokupha amandla izabelo zonke elizweni ukuze zisebenzise inotho ekulezo zabelo ekuthuthusekeni impilo yezakamizi. Ethi lokhu kusamele kulandele ukuqondisa isisekelo sombuso lalolu hlelo. Lokhu kukhangelwe ukuthuthukisa izabelo eziningi ezilenotho ebisalela emuva kwezempucuko ngenxa yokuthi inotho yazo ibithathwa isiyathuthukisa ezinye indawo elizweni kakhulu emadolobheni osokubangele ukudubeka ezabelweni ezilenotho. Izabelo ezinjengamathebelele North edume ngendawo ezijabulelwa ezethekeli ezivela kwezinye izigaba zelizwe nasemazweni omhlaba ezinjenge Victoria Falls lewange zilokhu zisasalele emuva kwezentuthuko kungelani lokuthi elizwe lithola imali eningi evela kulesi sabelo. Ilunga lekhansi leHarare ukukansela Gilbert Hadebe uthi uyakwamukela ukuqondiswa kwehlelo lo-devolution.
Indaba ye-devolution we welcome it ngezandla ezingoba vele kade siyikhangelele ukuthi ibe njalo isincede ukuthi izinto zikhangeleke endaweni lapho esuka kuyo. I-central kade iphanjanisa ukuhamba kwezinto ngendlela eziningi kakhulu. Sekubonakele ukuthi abantu vele bakhalela i-devolution kodwa sekudingwa ezinye indlela ezokuthi libona bangene kanjani. Kade sikukhangelele ukuthi ama-councils aku-provincial ezindaweni zethu sikwenze siyithi ngenye indlela. Sekukhanya ngazathi ufuna ukutshengisa ungazathi sekubonakele ukuthi abantu vele bakhalela i-devolution kodwa sekudingwa ezinye indlela libona bangene kanjani kuyo.
Iningi labantu lithi devolution ngokwayo elingile kakhulu ngoba owakhathesi idolobha leHarare liphiwa amandla okwenza yonke into ephathelene losizo lukahulumende kungakhangelwa ukuthi uZulu weZimbabwe uhlezi endaweni ezikhatshana leHarare ukuze athole uncedo ayabele ufuna. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga uke wakhuluma ngalolu daba lwe-devolution ngesikhathi ekhankasela usekelo kukhetho. Wodwa omela iwange central edayele ephalamende umnumzana Fortune Molokele uthe lolu daba akusilo daba lwe-ZANU-P F kodwa lolu daba lokufunwa ngabantu abakutsho kubhalwa isisekelo sombuso welizwe. Ngakho-ke kumele kwenziwe ngendlela engasoze igcine ibonakala ngani libandla le-ZANU-P F eliletha leyo nguquko.
Not a ZANU-P F thing, as you can hear sikhuluma nge-constitution isisekelo sombuso. So injongo yethu njengamaZimbabwe ikuthini isimo esikiso kwamandla ukuthi iHarare iyenza yonke izinto ibamba zonke kumele kuphele konke lokho. So i-devolution is about all the provinces, not just iMatabeleland North or Mat South, but eMutare, eMasingo, eManyikaland, wonke umuntu. So lokuthiwa ngama-provincial councils, so sabe sifisa ukuthi ni aqalise ukusebenza and azancedisa ukuthini amandla abuyele ebantwini ngesilungu singathi local government. So as MDC we obviously support i-devolution.
Kodwa uZulu weZimbabwe ukhanya akala themba lokuthi uhulumende weZANU-P F uzahlela kahle ukwethula kwe-devolution ngenxa yembali yakhe yokuntshontsha inotho elizweni kusukela elizwe lithola uzibuse. Ukhangele ukuthi kwaqondisa isekelo sombuso mayelana nalolu daba lwe-devolution indawo ezifana labo wange Victoria Falls, Lupane, Chiatswa lezinye ezinothe ngemvelo etshiyeneyo ethuthukisa ilizwe zizathola isilinganiso esilikhulu semali etholakala kizo ukuze iye ekuthuthukiseni nxa lolu hlelo lungahlelwa kuhle kungela kungenela kukahulumende kwindlela amakhansela alezo zabelo azaqhuba ngazo inhlelo zokuthuthukisa indawo zawo. Ngimele isitudio 7 seHarare, ngiuGibson Bebe.
Life Talk lamuhla sikhangela ukuqala ukuhlala kwedale labaphathi ntambo ele cabinet lokuvulwa okusemthethweni kwedale lephalamende ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abangamachumi amabili lantathu ababulewe kudlakela lokulwisana ngokuchasana ngemihlobo ngomgqibelo kwele Ethiopia. Lokhu kwenzakale ngemva komhlangano omkhulu e-rally wokwamukela inkokheli yebandla le-Oromo Liberation Front elizweni livela phandle lapho ebelikade liphephele khona. Amalunga ebandla eliphikisayo kwele Bangladesh aseqalisile ukutshengisela ezitaladini efuna uhulumende akhulule umkhokheli wabo uKhaled Zia. Abebandla leBangladesh National Party bathi umkhokheli wabo kumele akhululwe ukuze athole ithuba lokuncintisa kukhetho lukampalakazi. Abaphila ngokuthengisa bechapha imngcele besiya kwele Botswana bakhala ngezambuzi zePlum Reporter Post ezisebenzisa amagabha ekuhambiseni ingcekeza kuzambuzi besithi kulakho ukudala umkhuhlane. Nanko ilizwe libhekane lesihudo sekholera. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Cross-border traders akhala ngobuchapha obusezambuzini zePlumtree Border Post kanye lokusetshenziswa kwamagabha ekuhambiseni ingcekeza ezambuzini bethi kulakho ukudala imikhuhlane. Othenga ethengisa kwele Botswana umnumzana Dumisani Nzimande uthi udaba lokusetshenziswa kwamabhakede kubaphilisa nzima.
Ayithathethi indaba leyi iyasihlupha thina lapha eborder lapha ePlumtree. Abantu indaba leyo ukuthi kusetshenziswa amabhakede ukuthele emathoyilethi lapha, hayi hayi abanye bayachiya kunjalo. Ngizama ukungena kule yabo baba, hayi kunzima dadewethu, kunzima vele. Sesiye saba khona lapha sisakwazi lokuthi senzeni. Abantu babuya ngamabhasi bevela khona leHarare babe baningi, bahle bashiye kungokunye. Awukho ucabange laba abantu babevela khona lembe babe besebedleni. Hayi hayi thina sisakukwanisa kwalapha, kuyasihlupha thina. Asazi impela ukuthi kumbe yikho khona ukukhulumende lo omutsha ikhosiphathele khona, kodwa hayi mabe singasizamela endaba yamanzi lapho kungasiza kakhulu.
Unkosikazi Nokulunga Khumalo uthi bahlangana nengcekeza ezambuzini zePlumtree ethi sebesesabela lokubamba ikholera.
Ngilapha ePlumtree seboda, ngiwomunye wabangena eBotswana bethenga besiyathengisa eZimbabwe. Kodwa sihlangana nakho namhlanje udoti olapha emathoilet akungeneki, kugcwele ingcekeza ngoba akunamanzi, njalo kugcwele amanzi sisebenzisa amabhakede ukuthela laphana. Kunabantwana abancane, izingane ezincane, kuyenyanyeka kuhambeki vele emathoilet, kugcwele idoti. Sesesabela nale cholera ikakhulu kulamabhasi avela eHarare. Hayi thina sesesaba ukuthi khona lo mkhuhlane uzazibuye futhi ube khona lapha. Angazi ukuthi ugovernment uhulumende engenza kanjani ukuthi le ndawo ihlale iclean, ngoba yikho lapha lathi esithi sizincede ngakhona, kodwa hayi ema-toilet kunzima bakithi.
Evumelana noKhumalo, unkosikazi noMathamsa Nqancube isakhamuzi sePlumtree uthi izambuzi zePlumtree Border Post zingcolile, sebehlalele evalweni, ikholera ingaqhamuka loba nini.
Mina ngumhlali wakhona phe Plumtree duze leborder, ngibuhlungu kabi ngoba ngiyangichaphe iborder inseyako eBotswana. Ngithethi mangifika ngibona eborder laphana kusebenzisa amabhakethi ukungena etoilet, lokhana kuzasidalela ikholera lathi zakhamizi zalapha ePlumtree. Sacina sesigula lathi ngekholera ngoba kuyabuya amabhasi avela from Harare lapho kusuka khona ikholera netyphoid abuye ngapha. Abantu babegcwele emabhasini afika bengena ema-toilet besebenzisa amabhakethi, abanye bachiya kunjalo. So sesesabela lezingane lathi ukuthi sacina sesigula lo mkhuhlane wekholera, besicela i-government isincedise ifake amathephu ema-toilet, befake ukuthi kwanelise ukuflasha ukuze ikholera ingasithinti lathi.
Unobuhle Sibanda uthi izambuzi zePlumtree Border Post ziyingozi, zilakho ukumemethekisa imikhuhlane ethelelwanayo.
Thina sibona kusilethela ingozi enkulu, especially emkhuhlaneni athi sikuyachisa kulabo cholera ezinjengazo nalezo. So into esicela ukuthi ngabe lathi siyakwazi ukuthi sikhangelelwe, sizwelwe, sifakelwe lathi system ehambelana lezinto ezifunakalayo ebantwini.
Amalunga enhlanganiso yeCross Border Traders bathi izambuzi zePlumtree Border Post sezinesikhathi zisebenzisa indlela yokuhambisa ingcekeza ngamagabha, njalo zihlala zilengcekeza kuthi lezibi azibuthwa ziyaphihlika. Abathengisayo laba sebesesabela ukuba umkhuhlane wesihudo lekhorela ungaqhamuka kule indawo kumbe kumemetheke eminye imikhuhlane ethelelwanayo. Iziphathamandla zePlumtree Border Post zithe azilamvumo yokukhuluma nentatheli izindaba ngodaba lwezambuzi ezingcolileyo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ele Botswana lithi likhathazekile ngesimo sezempila kahle eZimbabwe ikulandela ukuqhamuka kwemkhuhlane wekholera osuthethe imphefumulo embalwa. Kuleningi elingena kuleli lizwe lisuka eZimbabwe malanga wonke, abanye bethengisa izithelo kanye lezinye izilimo ezilakho ukudala ukumemetheka kwemkhuhlane lo, ngakho libheke ngelihlo lokhozi lumumo. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugaja olubona ngezempila kahle kwele Botswana lwethule umbiko ngesonto luxwayisa uZulu ukuthi ahlale evule amehlo kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wekholera eZimbabwe. Ele Botswana lithi lizaqhubeka lilandela ukwenzeka eZimbabwe ngaphezu komkhuhlane lo ukuze lenqabele ukumemetheka kwawo ungena kwele Botswana. UZulu weBotswana usexhwayiswe ukulandela indlela ezinqabela umkhuhlane lo ezifana lokugeza izandla phambi kokudla, ukugezisa izithelo kanye lezinye izilimo kanye lokukhudumeza ukudla bengakakudli. Kulenani eliphezulu labeZimbabwe elingena eBotswana amalanga wonke, abanye bezothengisa kufana lezithelo kanye lezilimo. Uhulumende weBotswana ukhandelwe ukuqinisa ukuhlola labo abangena emngceleni ikakhulu uRamokhobane lePlumtree oyiwo ongenisa inani eliphezulu labantu. Abanye abeZimbabwe bethekelela eBotswana bathi sebeqale ukunanza indlela eziqondileyo zokubamba ukudla lamanzi ukuze bengatholi umkhuhlane wekholera. Umnumzana Gaylord Ndlovu othenga impahla eHabrone siyathengisa eZimbabwe uthi umkhuhlane lo ulakho uquma umngcele ngenxa yenani labantu abahambayo phakathi kwamazwe achiyeneyo.
Kwa iHarare akusavunyezwa ukuthengiswa izithelo kanye lembhida emkambo. Izithelo lezi zilakho ukulethwa kule Botswana, yikho uhulumende walapha esithi usebheke isimo ngelihlo elibukhali.
Unkosazana Makhosazana Sibanda uthi kuthela ihlazo ukuthi abantu ekhaya babulawa ngumkhuhlane ofana lekholera wona ongenqabeleka uma bethola amanzi ahlanzekileyo.
Okubuhlungu yikuthi umkhuhlane lo udalwa yokungatholakali kokufana lamanzi ahlanzekileyo. Konke lokhu zindaba eziyenza ukuthi ezombusazo ziqhutshwa kuhle. Ngabe asilawo lo mkhuhlane wekholera. Lokhu sekudala ukuthi amazwe ngomakhelwane afana leBotswana agcine sethuka, kumele lawo alwise ukuthi umkhuhlane ungangeni emazweni abo.
Isizalwane seBotswana umzana Calista Skolansu uthi abanye abalesifiso sokuvakatshela eZimbabwe baba le micabango embili kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wekholera.
The outbreak of cholera is likely to scare Botswana who had interest of going to Zimbabwe. As you know, there are many business
relations. Ukuqhamuka komkhuhlane lo kulakho ukwethusa abeBotswana abangabe bekade belesifiso sokuvakatshela eZimbabwe. Yikho uhulumende wethu exwayise abantu ukuthi bananzelele ngemva kokuqhamuka komkhuhlane lo eZimbabwe.
Ukuqhamuka komkhuhlane wekholera sekubone abafika amachumi amabili lasitshiyagalombili belahlekelwa imiphefumulo edolobheni leHarare kuphela. Kusiyafika impelaviki umkhuhlane lo usumemetheke wafika kwamanye amadolobho agoqela kobulawayo leGweru, lapho abane ababike betholakele belawo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Umeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols wethekelele esigodlweni somsakazo weStudio 7 eMelika ngolesihlanu waba lengxoxo lalumsakazo. Asizweni okunye kokuphume kulingxoxo.
The U.S. policy toward Zimbabwe has a number of elements, but one of those elements is legal, that's Zedera. To put it as simply as I can,
uhulumende weZimbabwe ungazinikela ukuhlonipha iziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. IMelika ilakho ukuhlala phansi ikhangelisise udaba lokwethula izitsheziso zenotho ezetheswa ezinye iziphathamandla zikahulumende zama-sanctions ngaphansi komthetho weZedera. Iningi okumele likunanzelele yikuthi iZedera ngumthetho ophathelane lokuphathwa kwendaba zeZimbabwe, hatshi ukuthi izitsheziso zenotho kuphela eziqondiswe ebantwini bonke beZimbabwe.
Lo bekungumeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols ekhuluma leStudio 7 eseWashington DC. Amazwi akhe abehumutsha etolikwa nguMike Hove weStudio 7. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.